Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 12 kuNkwenkwezi 2022 nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Uhulumende uthi uyazisola ngokukhipha ihawu ebeliluphawu lwegceke lendizamtshina eleJoshua Mqabuko Nkomo Airport engakhulumisananga loZulu weMandebeleni.
Le yimboza okwenziwa nguhulumende kuzama ukubasela imboza. Kayichithwe, kayichithwe, iyonakele ayisozilunge. Uhulumende uyehlile ukuphatha ezomnotho ngendlela efaneleyo, uyehlile ukuphatha ezepolitiki ngendlela efaneleyo.
Umthelela okwaliswa kwamabhanga ukukweledisa izimali nguhulumende usuqalile ukujabalalisa umnotho ngamandla. Nanku amabhizimusi amanengi esesala ukuthengisela uZulu ngezikwelete. Abongi beZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uyazisola ngokukhipha ihawu ebeliluphawu lwegceke lendizamtshina kobulawayo eleJoshua Mqabuko Nkomo Airport engakhulumisananga loZulu walindawo. Kumbiko wethu lenamuhla umphathintambo obona ngenhlelo zokuhambisa owe transport umnumzana Felix Mona uthe kwabaliphutha ukwenza lokhu, kodwa uthe balikhipha lelihawu ngoba labunjwa ngendlela engelahlonzi. Uthe vele lifakwa njengophawu kugcikeleli ngo-2013, injongo yayingeyokuthi lihlale nje okwesikhatshana. Ihawu leli belilenduku lomkhonto okuyizinto ezibaluleke kakhulu embalini yamaNdebele. Uhulumende ususelo luphawu kuliviki wafaka uphawu lweZimbabwe olulenyoni. Le yinto ecunule uZulu weMandebeleni sithi lokhu yikweyisa amasiko akhe kanye laye uJoshua Mqabuko Nkomo. Kodwa uhulumende uthi uphawu aselufakile lolu lalo luzakhitshwa ngoba esephakathi kokukhulumisana lemuli kaNkomo labanye ikakhulu abosiko eMandebeleni ukuze kuphunywe lophawu olusuthisa wonke umuntu. Ukansila webandla leCitizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi lanxa ekwamukela ukuxolisa kukahulumende, ihawu lesizwe samaNdebele kumele libuyiselwe.
Kuyinto enhle kathokozisa kakhulu nxa uminista evuma ukuthi benze iphutha. Sifisa ke lelo phutha lizaqondiswa lilungisiswe ke masinyane. Kuyathokozisa ke ukuthi ke avuma ukuthi hatshi baphambanisile.
Abanye kansila bathi ukukhitshwa kwehawuleli kungaba kulokwenza lezombusazwe, kanti abanye ngabathi kungaba kulokwenza lo daba lokubandlululwa ikakhulu kwabantu besiNdebeleni. Ngokubona kwakho ngezombusazwe kumbe kulobandlululo lukhona lapha.
Ngombono wami ke ipolitics ebisenzakala, ipolitics ebidlalwa laphana. Yikho sebenandzeleleke ukuthi abantu ke abakuvumi khona konke sokwenzakele. Bayikho ke sebevuma ukuthi baphambanisile sebekulungisisa. Hayi, ipolitics lesineke sithi thina ngokwetribalism, mbona ngazathi ipolitics kakhulu yebisebenza lapha.
Uhulumende uthi usekhulumisana labo bonke abaphatheke kulolu daba esingathi ngama stakeholders ukuze kuvunyelwane ukuthi ekufakwe phawulo phi laphana ukukhitshe khona leli hawu. Ngendlela akhuluma ngayo ihawu ungani kalisoze libuyele. Ngokubona kwakho libuyele yini leli hawu kumbe kudingwe olunye uphawu?
Ihawu kumele libiselwe, ihawu alonanga lutho, ihawu kalila nkinga elilayo ngitho, kalibiselwe ngendlela elalivele lifakwe ngakhona. Ihawu yile lifunwa ngabantu, kalibiselwe ihawu, kaliwonanga, akumelanga litshintshwe lakancane, alihlale likhona leli hawu, yilo elifunakalayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukansila webandla le Citizens Coalition for Change koBulawayo. Ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma laye umsolile kakhulu uhulumende ngokukhipha ihawu leli engakhulumisana ngalozulu weMandebeleni.
Ngabe babuyile kithi zanu PF lapha ngizabatshela ukuthi lingasusi into leyana lingakakhulumile bantu. Kodwa bazendlela omathanda kodwa kona ihawu ukuthi bakwesinye isikhathi uzakuthi kona zanu PF
kulabanye abanakana ukuthi ibhakane leli lingaba likhitshiwe ngoba uhulumende ubona ngani ihawu leli ngelemthwakazi okulibandla uhulumende akhanya engazwanani lalo. Ungakubona ngaleyo ndlela?
That's a very stupid analysis. Ihawu laba khona kudala ngesikhathi sabomzika zabalobengona ihawu leli yana ihawu labantu bonke bakamhlabathi labo impela ziqhathe kuyilo kathi iphindiyeli izolo le. So kuyini osho ngesilabisa ngehawu into vele eyicele ezivele siziqhenya ngayo even kubhoso lapha okobulayo ihawu lekudalela and siziqhenya ngayo. So it has nothing to do with people okuzeni intaangithilo ngani ngubhani ngoba zingabuaana ema-optini akahulumente esalibonangalo kuma-airport anani into kumele siyifakele zintokane ngubani endalo sanqo but akulani le emarapi lokhu kulokuthi ngomuesitivu seven i-angathi ngabomo ekwazi ukuthi kona ezidemi zabo yakuzeu but this is the time now when ngibasaaezaseuthi aa ungaibani ngaphana yingokana elalona mina ngihlala sisho mina nxa nifuna ukuzidilema kuhle sivumeleni sona osivu seven mazilokuaa then wonozathi e-answerable to us ebaze not answerable to us ngingahamba ngibatoti ekuhlalandlela bana ema-ofisi kahulumente ezaaaezamtoaezosho
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF Central Committee sixoxela ekobulawayo. Umthelela okwaliswa kwamabhanga ukukweletisa izimali usuqalile ukutshabalalisa umnotho ngamandla. Nanku amabhizimusi amanengi esesala ukuthengisela uZulu ngezikwelete. Amabhizimusi afana leFivet, iWholesale Beef lamanye athi kasenelisi ukukweletisa abantu impahla ngenxa yokuthi lawo kasenelisi ukuthatha isikwelete emabhanga. Inkampani yeJukela iThongati layo ithi ayisenelisi ukubhadala abalimi. Lanxa usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka esithi umthetho lo ujonge ukuletha ububelo kwezenotho, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube uthi sokuvele sobala ukuthi umthetho lo ofakwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa uyadilisa.
Ndabuka khona kuthiwa khona imboza kayibaselwa iyachithwa, awulungisa imboza ngokufaka umlilo ube mnenge ngokungezelela inkuni uthela impuphu njalo kugcina kuphela impuphu kwaphela inkuni kwafa ibhodo kodwa yonisa lilokhu imbozi njalo. Le yimboza okwenziwa nguhulumende kuzama ukubasela imboza, kayichithwe kayichithwe, iyonakele ayisozilunge. Uhulumende uyehlule ukuphatha ezomnotho ngendlela efaneleyo, uyehlule ukuphatha ezepolitiki ngendlela efaneleyo. Ezomnotho zethu vele kazigcilanga esisekelweni esifaneleyo, kanti ke njalo imali ukuthi ithenge ngendlela efaneleyo idinga ukuthi labo abayisebenzisayo bayithembe, bathembe ezomnotho, bathembe lalabo abaphethe bepolitiki. Konke lokho kakwenzakali kakukho, imali kayithembakali, ababusayo kabathembakali, abaphethe ezomnotho kabathembakali. Lokho akuzamayo nje uhulumende uzabulala izinto ngendlela kulo kakhulu njengalokhu sibona amakhampani esevimba izinto akade ezenze encedisa abantu.
Kungaba kukhona yini Ncube okuhle okwenziwe yilomthetho mhlawumbe okungabonwa ngabantu abanengi njengoba uhulumende ewufake esithi ujonge ukuqinisa umnotho?
Akukho okuhle esingakuboniyo ngoba vele kakukho into lisegcekeni nje isebaleni isefusini, akukho zihlahla, akukho kulahleka, siyakubona konke. Ezomnotho ziyabehlula ukuthi bazibambe ngendlela efaneleyo. Kanti asonto eqalisa manje, uza ungabuyela emuva khonale ngabo 80s bekuvela kahle kamhlophe ukuthi bayehlule ukuphatha ezomnotho. Zazi lokho ezidilika kwangeni esaphu, zazi lokho ezidilika imali yeZimbabwe ngo-97 yadilika, yaya yadilika, yaya yadilika, yacina iphelile sakuma trillion, kwakhitshwa amazero, abuyela amazero, kwakhitshwa amazero, kwangena abantu abakwazi ukuphatha ezomnotho ngo-2009. Sekule umhulumende ohlanganisayo, zama izinto ngendlela efaneleyo. Kwasuka lapho kwabuyela futhi ezandleni zeZANU-PF, kwadilika sekufike namhlanje. Into ibonayo ukuthi abantu abehlulwa ukuphatha ezomnotho ngabeZANU, i-government yeZANU-PF hayi kuyayehlula ukuthi babe belokhe bephiwa njalo ithuba, elinye ithuba njalo, elinye ithuba lokudiliza. Ngibona abantu beZimbabwe babe bengahlakaniphanga, babe bebasela imboza kulokuthi bayichithe.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Inhlanganiso esizimeleyo zimanyane lohulumende namuhla emhlanganweni wokufundisa abesifazana abadobha ingcekeza emigwaqweni ukuthi bengakhuphula njani inzuzo abayitholayo emsebenzini wabo. Ugatsha lukahulumende olubona ngeziphathelane labesifazana lubacebise ngamathuba abangawathola awukuboleka imali eqondane lokuthuthukisa amabhizimusi amancinyane kanye lokuthi bengazivikela njani kuzehlakalo zokuhlukuluzwa kulumsebenzi. Umnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Human Rights Institute, ephathisa abesifazana ngohlelo lwayo olwe Women West Speakers Cafe, uchasisela uStandekile Mhlanga weStudio 7 ngomsebenzi wabo kanye lezinye inhlelo zokusiza abesifazana.
silohlelo olwe Bulawayo Women's West Cafe lapho sincedisa khona omama abenziwe speaking ngobulawayo ikakhulu abadobha besemalokitshini njalo futhi abadobha besengozimine laba ngabantu abadobha izibi thine sithi izibi kodwa bona bakubona kuyimali njalo kuyindlela yokuziphilisa sibancedisa ukuthi bathole iprotective equipment ukuze badobhe kuhle bengahlatshwazi imbodlela lameva njalo futhi bengabambi ngezandla izinto ezingaba yipoison empilweni zabo sibe sesibancedisa njalo futhi ukuthi bamele amalungelo abo baqede lo dlame lolukhona ikakhulu engozimine lapha okudojelwa khona lapha neRichmond Landfill site kulokuhlukuluzwa kwabomama ngabobaba abadobhayo bebathethisa bebathathela impahla zabo siyaxoxisana njalo lalabo baba ukuze loludlame luphele
libona njani ukuthi inhlelo lezi ziyaphathisa umphakathi kunjalo kubasiza ngani impilo zabo sinanzelela ukuthi iningi liyalamba akulamali akulamsebenzi
kuyabasiza abantu esikwenzayo ngoba abantu bayathola ukuthi babe amalungelo abo avikelwe singakhohle ukuthi ngesikhathi sona lesi lapha abantu bengelamsebenzi abantu belamba khona yikho lapha esithi ngesikhiwa abantu bavulnerable khona ukuthi abantu bahlukuluzwa kakhulu khona njalo futhi singakhohle ukuthi okunye okwenza abantu balambe yona into zabo climate change esizikhangelayo thina ukuthi zingenziwa njani ukuthi abantu bathole usizo bathole ukuziphilisa ngaleso sikhathi ngoba iclimate change ikhona asingeze sayibalekela kube sikhala ngayo akusizi okumele sikwenze ukuthi sizibuze ukuthi singaphila njani lalesi sinanakazana seclimate change esesilaso esiphakathi kwethu njalo futhi siyabona abantu bethola ukuthi bathola ulwazi bathola ukufinyelela amahofisi ayenza izinqumo abantu bathola ukuthi lemibono yabo labo ifinyelele kulabo abenza izinqumo nxa sisenza lezi ncwani ngwesizenzayo njalo futhi nxa sisenza imihlangano lapho sibadibanisa khona labenza izinqumo ngoba uyakwazi ukuthi thina abantu abasemhlubulweni weMathebeleland sikhathana kakhulu lembiza epheka izinqumo eseHarare ekunzima ukuthi abantu bakithi bayefika esigodlweni seHarare bayezikhulumela babeka izinto zabo kukanti labanye sibakhethayo ukuthi basikhulumele labo bayakhohlwa njalo futhi ukuhambisa izikhalazo zethu kumbe bakhohle ukuletha impendulo yezikhalazo zethu njalo ngikopheli inhlani inhlelo zethu lapho ezinceda khona ukuthi abantu baxhumane manqamu labenza izinqumo
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngomqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Human Rights Institute esixoxela ekobulawayo. Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana lenhlupho ababhekane lazo ikakhulu kwezenotho. Kwenzivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukraine lithi amasuta Afrika bose amakhulu ayisithupha 560 akuhlangothelwe iNational Guard asefile selokhu waxhoma impi leRussia ngontolanja. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho leli ligoqela abalwisana neRussia edolobheni leMariupol kukampani Amber insimbi endaweni zokucatshela izikhali zenuclear ama-bunkers. Kubikwa njalo ukuba ele Ukraine lithi selithonisa uVadim Shashimarin okubutho leRussia obanjwa esanda kudungula abantu ababehamba ngemota endaweni ebizwa ngokuthi iChukwakakivka. Kuthoniswa amacala okubulala abantu bahlayana. Abanye abakubutho abafika amakhulu ayisithupha 600 kubikwa ukuthi benza okufanayo endaweni ezijeneyo kule Ukraine. Kusenjalo eleFinland lithi selizangena kumanyano weNATO kulandela ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Umnumzana Vladimir Putin umkhokeli wakwele Russia udla amalahle ngodaba lolu. Umongameli Joseph Biden uthi uzisa usizi ukuba kulabantu abafika phose isigidi 999,000 asebebule umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika. UBiden owethule umbiko lo namuhla uthi kubuhlungu kakhulu ukufelwa ngubaba, ngumama, umntwana, isihlobo kumbe umngane. Uthi abafelwayo kumele beduduzeke ngoba kuyabazi ubuhlungu bokufelwa ngumuntu omthandayo. Isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 82 million asebebanjwa umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika. Inhlanganiso ye-UNICEF ibika ukuba selikhuphukile inani labantu kwele Ethiopia abenzisa abantwana besesebancinyane besizela ukuthola ukudla. Kule ndlala eyesabekayo kulelo lizwe ngenxa yokungani kahle kwezulu lempi yomvukela. Umnumzana Ferdinand Makhosi oloyise owabusa ele Philippines ngochuku kusukela ngomnyaka ka-1965 usiyafika umnyaka ka-1986 kubikwa ukuba usenqobile kukhetho lukamongameli. Uyise uFerdinand Makhosi waxuthwa nguZulu esikhundleni.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezilwela abongi bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day. Abongi bathi lolu suku eZimbabwe lunanzwa ngesikhathi abakulomsebenzi bebhekane lenkinga eziningi ezigoqela iholo eliphansi. Kubika uMavis Gama.
Abenhlanganiso emela abongi abasebenzela uhulumende e-Nurses and Midwives in Government Association of Zimbabwe bakhala ngenkinga eziningi abahlangana lazo ezigoqela ezeholo. Okufakazwe ngumkhokheli walenhlanganiso umnumzana Emmanuel Mahlangu ochasisa kabanzi ngalokho.
Siyabonga ke ngabomongikazi labomongi bethu beZimbabwe abaqhubeke belwela impila kahle yesizwe sethu. Ngaphandle kokuba umongikazi baqinisele ikakhulu ezikhathini ezinzima ezifana lalezi, ilizwe ngezake lithuthuke ngezake lenelise ukuthi liphumelele. Kuyanxuswa ke ukuba izizwe zilwise ukuba inani labomongi liqhubeke lisengezwa. Siyananzelela ukuthi ilizwe lethu lekhe liqhubeka lifundisa omongi labomongikazi.
Ulandisa njalo ngobunzima abongi abahlangana labo uMahlangu osekubangela ukuphuma kwabo ngobunengi elizweni besiyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe.
Ngenxa yokusilela kwabomongi umhlaba wonke jikelele, siyananzelela ukuthi abomongikazi bethu labo baphuma elizweni lakithi besiyadinga imali kwamanye amazwe. Kodwa kusaqakathekile ke ukuba lathi siqhubeke sidinga indlela zokuba omongikazi bethu labomongi bethu bangaqhubeka njani besiphathisa njengesizwe ukuze impila kahle yelizwe lethu nomhlaba wonke jikelele iqhubeke ivikelekile. Siyathokoza ngalolu suku. Sifisa sengathi omongikazi bethu bangaqhubeka ngomsebenzi onzima kangaka abawenzayo. Siyababonga, siyathokoza ngabo.
Umnumzana Simbarashe James Tafirenyika okhokhela eyinye njalo inhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Union ulandisa ngezinye zezikhalazo abalazo ezibhekane lamalunga abo.
During this inflationary era whereby the salaries of the employees are being eroded by the inflation, most of the employees and workers here in Zimbabwe are now complaining more about the salaries they are earning.
Ngalesi sikhathi imali yakuleli iqhubeka isehla amandla ayo, iholo lezisebenzi liqhubeka lisiba lincane kakhulu, iningi lazo sikhala ngoholo liphansi kakhulu.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUS, labo bakhiphe umbiko besekela usuku lwabongi besithi akulamehluko ekusebenzeni kwabo ngoba bonke basebenza ngempilo zabantu. Abanye bakhangele ezokuqeqesha kuthi abanye bekhangele ezokuphepha emikhuhlaneni. Isikhulumeli se-RTUS umnumzana Themba kuye moyo ulandisa ngenhlupho ezifanayo ababhekane lazo.
Kodwa lamhla nxa sikhuluma kanje omongikazi bethu abeZimbabwe abasebenza nzima maphansi kokuhlukuluzwa, ama-labor rights abo abaselawo, abasa khululekanga nxa besemsebenzini ngoba bathenjiswa ukuxotsha imisebenzi kumbe sebake baxotshwa emsebenzini ngoba bekhala ngokuthi iholo lincane.
Ucinethi njenge-Artuzi babatshayela ihlombe abongi kanye lokubabonga ngendlela abazinikele ngayo emsebenzini wabo ikakhulu ngalesi sikhathi sokuqhamuka kwe-COVID-19.
Kodwa-ke lamhla thina njenge-Artuzi sithi kibo gcinani umzazo wokulwela amalungelo emsebenzini, wokulwela iholo lethu, wokulwela amalungelo wokuthi sizile thina. Akhona kusisekelo sombuso. Lingadeli bomongikazi, liyimbokodo yezisebenzi.
Embikweni wakhe ngosuku lwe-International Nurses Day, umkhokheli weZimbabwe Nurses Association Zina umnumzana Enoch Dongo uthe iyancomeka kakhulu imisebenzi eqhutshwa ngabakulolu hlangothi lanxa bebhekane lobunzima ekuqhubeni umsebenzi wabo lempilakahle yabo isengozini. Lonyaka usuku olwe-International Nurses Day lunanzwa phansi kwendikimba ethi Nurses, a voice to lead, invest in nurses and respect rights to secure global health. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inyathelo elitsha likahulumende elokukhweza imithelo kundleko zokuthola imali yakwamanye amazwe kubikwa kulakho ukubangela ukuthi iningi lesizalwane seZimbabwe eziphandle kwelizwe ziqale ukusebenzisa ezinye indlela zokuthumela imali ekhaya. Kubika umqondisi Dube eseGaborone kwele Botswana.
Uhulumende weZimbabwe uthi kukhweza umthelo kulabo abathola uhlobo lwemali yakwamanye amazwe indlela yokuzama ukuvikela ukwehla kwesisindo semali ye-bond note. Lokhu kuza ngesikhathi imali ye-bond note yehle isisindo okumangalisayo. Inyathela likahulumende lokuphanyeka umthelo kulabo abathola uhlobo lwemali yakwamanye amazwe kulakho kuphazamisa ukungena kwemali ethunyelwa ngabeZimbabwe abangaphandle kwelizwe. Abafana lomnumzana Andreas Sibanda bathi leli nyathela lingadala ukuthi abantu bengathumeli imali ngendlela ezisemthethweni ongabona uhulumende lahlelwa ngenye imali akade ezayithola ngomthelo othiyeneyo.
Ukuphezwa kwentengo ekuthumeleni imali ekhaya kuza kwenza ukuthi abantu babalekele indawo okuyizwe ezisemthethweni ezokuthumeza imali ekhaya, baqale ukudinga ezinye indlela abangazisebenzisa ukuthi bethumeze imali ngoba bengafuni la ama-charges ayabe sekhwezwe sephezulu kakhulu. Ngoba ungananzelela okwenzakala kathesi ukuthi impilo yena vele ngokwayo inzima, so putting an extra cost kuzaba nzima emuntwini.
OweZimbabwe owenza ibhizimusi phakathi kweBotswana leSouth Africa umzana Mthabisi Dube laye uthi inyathela likahulumende weZimbabwe lizafuqa abantu abangaphandle kwelizwe ukuthi badinge ezinye indlela zokuthumela imali.
Indaba le ye-hike le kuma-electronic forex transfers izosikhathaza kakhulu ngoba kusho ukuthi somele sidinge ezinye indlela zokuthumela. Udinga umuntu ekhaya kuthi uzomthola nini umuntu wakhona, you know, kwesinye isikhathi uthola ukuthi imali icina ingafikanga kumbe kwenzakale something imali ingafikanga. But ama electronic transfers abe reliable ma i-costs ziyaphezulu ukuthi uthi sokuzaba nzima kakhulu.
Udube uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngabe uyathola ezinye indlela zokuthuthukisa umnotho ezingavikela ukulahlekelwa isisindo kohlobo lwama-bond note. Okubhizimusi lokuthenga lokuthengisa impahla etsheneko leBotswana umzana Rodwell Moyo uthi imuli eziningi ziphila ngemali evela phandle kwelizwe, ngakho uthi inyathela leli lakho ulimaza imali uhulumende ayithola ngenxa yabantu abangaphandle kwelizwe bethumela imali kuzihlobo labangani. Inombolo zitshengisa ukuthi imali ethunyelwa ngabeZimbabwe abasebenza ngaphandle kwelizwe iya ikhula umnyaka ngomnyaka. Ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithi imali ethunyelwa ngabeZimbabwe abangaphandle kwelizwe iqonye isuka kusigidi 1 billion ngomnyaka ka-2020 yafika phose kusigidi lengxenye 1.4 billion ekuqaleni komnyaka ka-2022. Kusenjalo sibalukhulu wenhlanganiso ye-Southern African Development Community SADC, uMnumzana Elias Makhosi kade evakatshele eZimbabwe ngolwesithathu lapho ahlangane lomongameli Mnangagwa. UMakhosi ugcizelele ukuthi iSADC ifuna ukubona isiyeso zomnotho ezaphanyekwa eZimbabwe zisesulwa njalo inhlanganiso le iyathembisa ulwisana lenzondano ebhekane labokuza kwele South Africa. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Asibeni kweza kusihlwa njalo kusasa ngo 7:30 na yimi.